umumo wegcikwane le-coronavirus akade ungakabi mubi kakhulu egumeni lami i-ward 18 isedede lapha but engakutsho ngokuthi abantu abakajayeli ukuthi bayakwanisa ukuthi behleke ukungena ema-shops bethenge izinto abazifunayo because ama-shops avaliwe abantu abakwanisi ukuyothenga into abazifunayo yibo bunzima kakhulu ngokuthi behleke ukuthi bayathenga ngaphi indawo ezinjengamasafari indawo leziyana zonke zavalwa akula abantu bangakwanisa ukufika khona ngale besiyoyenza elulutho bangaluyenza indawo zonke zivaliwe amapolisa lawa ayahamba around bemake sure ukuthi abantu ababuthani lobuningi kwabo kumbe even e-group of 5 or 10 abakuvumeli bezama ukuthatha inyathelo esingathi lesikhiwa as a precautionary measure bengathelelani igcikwane lona leli njengoba sithi liyathelelana lokukhwehlela lezinto ezijeneyo
khona ukuphila ziphila njani izakhamizi ikakhulu lezo ezithola uncedo lokudla kwinhlanganiso ezijeneyo
abaphila lokuthola uncedo kwehlanganiso ezijeneyo bayaluthola uncedo lolo ingathi iviki edlulileyo ewodini yami khonapha bakhe babuya be-social welfare banika abantu ukudla but ayiso into esingayithi izahlala ikhona ngokuthi ukubuthana kwabantu vele akusavumakali ukuthi babe bebuthana ungabona amashophu evaliwe angiboni ukuthi singafika isikhathi sokuthi abantu bazakwanisa ukuholiswa lokhu abakuthola even from World Vision or from social welfare on weekly basis and ukudla kwangikona ntiyabona i-social welfare iyanika abantu umumbu but kuyafunakala isitshebo kuyafunakala cooking oil kuyafunakala i-salt kuyafunakala ijukela izinto zonke lezo kumele ukuthi abantu bezithenge kuma-tuckshop kumbe kuma-shops but kuvaliwe.